So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani imthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019 igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo. Amatitshala ayabaleka eBinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yezikolo.
Yinto esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulelisa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alichumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi zingezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba leHerald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni weSABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. uMbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengavezi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani njalo belezifuno or amaningi ayehlukeneyo. Izami ibuya ifuna ukuthi ithatha abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo endintelo zezane into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishisa kudala bafune sebenza nabanye. If ukhangele i-history izampu yaginywa kwezinkulumo zeneze wagcina inyamalele phakathi kungasakhani kubandakalana i-economy yalunga esayidini yezane kuzokula namhlanje izampu eyayirepresenta kakhulu ama-imaterialian nanamhlanje abantu ematerialian bakhala akula development ematerialian. So uyazibuza ma usisebenzisa lelo iliso lembali ukuthi njengoba nje o-ABC bebizwa namanye amaphathi amancane itshontsho baphuma lani khona fana angithi sibakhangela njengabantu abamele abantu ababalandelayo. So uma bephuma mangithi itshontsho ukuthi abantu bona bababameleleyo bazaphuma lani.
Nxa kuyikuthi bayahlala phansi umnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa, kahle kahle kuyini obona ungani bengakukhulumisana ngakho okungayisikho hulumende womanyana?
I think nje umnyaka wakhe ndiyabe efuna ukuthi ayenze uma ehlangana phansi leChamisa ukuthi amcile amenze laye. And unfortunately kulisiza ukuthi mina ngeyami umbono i-MTC nayo asho bantu abamsulwa vele. So bengagcina nje sekufilene kwakuthiwana ama-positions. Of course kuzayenzala okwayenzala ngo-2008 mhlawumbe igcine nje sokusiba ngcono in terms of i-economy. But like ma ukhangelisisa msuthi ukhangelela le kusasa akulantenhle going forward ezophuma ngoba those people bafana kule kulokuthi kuthembanyana okuncane abantu abakubonayo kuthamisa. But umuntu one-political analysis e-deep uyabona ukuthi nje into one i-system zine ziyafanana. Yikho abantu abaningi ama-political analysis awuthi ukuthi inhlalakahle engekho nezinayo manje ngeye-system aso ye-party. Khona ungangitshela ukuthi umuntu owathi esefuna i-power wagijima wahlala phansi lomgabe wa-advisor umgabe ukuthamisa angayenza yiphi into le-system entsha yena wagcine se-advisor umgabe.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Kulokusilela kwamatitshala eBinga, ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabhavuza baba ngoba ilokhu zena into ekhona lapha amatitsha amaningi kade vela ngapha emashoneni. So ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumo lo wokuthi izinto sezidura amabhasi kabasakhwanisa ukuthi bebuyele ngivo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sokusele sokula amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local because kubabengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi.
Ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha eBinga ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuwadi engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshidongo lesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekavuva vele ngathi everywhere vele ngathi abantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebele ngathi emadebeleni yonke but eBinga ngapha vele babuya babikwa bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ngokukhathana langibo okuthi vele ukuthi kungene abantu abangapha kusayensi because igovernment ithi kayikhwanisa ukuyimploya kathesi.
Manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations?
Yikho kwehlula sikola kwezinye isikolo njenge kabuka secondary ba dingomunyu oyabanye izakane zaba abe ngama temporary teachers sebefundisa even kuma primary school lapho champongo lapha sokuyindawo ukuthi vele abantu abazali bona bayaqhoqana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga amaloka abantwana abaqeda o form 6 abanye bavela kuma colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika ama baggage amangaki brose imali kayekho so abantu abana babhadala ama abantu abayahamba legalani ebhadale temu ebhadale igalon so kuyakuthi ulenambe inganani ukuthi abantu abangikhona etole lokho yabe kubhadala ngakho
manje selike lakhuluma yini leziphathamandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi ama-MP bethu sila ama-MP abayi-2 bayakwazi into eyazakala even o-chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zoba zonke zithathwa political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto kankhona vele abantu even ama-councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukhanya sokuyabe sokubuya abanye abantu sebebuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njani okuyizinto kankhona ama-MP ba awesibile ukuthi into eyenzakala because yanti ngabantu abahlala emizini yabo ngama-local people labo
Lo-ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza ongwebandla leMDC.
Lo isi okungaba yinkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama-teacher amaningi the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama-bus fares labofuwer abatholakali that could be one reason although angingacheck ukuthi ngibone size sibili ukuthi yiziphi izikole eziningi but generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethi yadinga okuyimandlana kwake kobulawa ebhenki sasakwanisa ukuthi ephenduke after a day useyahlala maybe 1 week 2 weeks lokho esamelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphenduke emsebenzini so that's enye iproblem esikhanya ingalimaza izikole eziningi then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amatitsha bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-ministry of education and there bathi bona ku-primary one teacher kufanele bela abantwana abayi-35-45 khonapho so yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inumber ingaba ilitshwane teacher besebamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi kula ma-teacher abenikwe i-government
njengoba kukhanya kulo dubo olunje abantwana bayapasa yini esigabeni
but ungapasa njani umntwana engelatitsha yini umntwana upasiswa ngutitsha ungakakela ama-results ka-last time i-last examination kwakhanya sobala ukuthi mat north kwaba ngenye nje ezindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani elilutshwana kakhulu ekhulwini ama-percentages e-pass rate e-mat north ayemalutshwana kwaba lezi zathu eziningi esinye isizathu yisho zona sokuthi amatitsha ayasilela indawo eziningi ukuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluziwa ngabantwana so those are some of ama-challenges sala sikhala ngawo zama ukutshela uhulumende but khanya akuzwakali mani
lona udubo lona lolo esiyasiluzo lokubana kuhanjiswa amatitsha la angazi isihlobo sesigaba lubhahe njani khona ngapo
indaba eziningi udubo lukhona lona lolu uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebekhona bezame nje ukuthi bebekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuthiyeni le culture ngoba umntwana nxa ebefundiswa ngelanguage kufanele efundiswe langesiko laloo language ayisebenzisayo utitsha yenalo so yathola ukuthi isikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa iy'ngoma zakhonale abangazaziyo behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelana lokhu abakudlala ekhaya so kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuze lo titsha labantwana konapha udubo lukhona sibili ngingabhoti indawo eziningi edinga hazi lutshona izikoro ezilamatitsha ayimele yakhulumisa isitonga
Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliamente ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imota emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali
yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembobho emibili. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekecha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekecha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makhondomu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilaleleke amazwi abalaleli bethu abe studio 7 abathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi salibonani ku studio 7 mina umnangaba ngimuzwa kahle, uyabona ngabe libuze mina, mina bengizophendula kahle. Uyabona ibondi, into ebifuneka kuyo umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanyamazwe, waliyenza ibondi lelo laba lodwa, belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla, yikuthi kune-currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ikhambi yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Ipoint kamdala uqinisile uright, ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emqondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu aba-understand, mina ngiya-understand mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenze South Africa mina. Mangisuka South Africa ngene eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency. Uhlutshintshe irandi lulenze libe ipula. Uyabona? So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency. Mawuphethe irandi lifike liphelele border. Utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe. Ilizwe lelana ngabe li-right lela. Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe ngeke livuke vele lingala mthetho, umyelo umuye ezenzela opakhe.
Salibonani ku-studio 7 njani bakithi, bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya, lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile, ungabheka amaphathi wonke ngomabili, i-MDC layo iZANU-PF asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani ngaphi, nini abanandaba bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo, ukuthi beyiphumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakale imisebenzi, kwenziwe njani, kukhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe. Hayi inkani, okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, yabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngingatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona izoneze ezifana lo ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, ungazi ubheke wona ama-minister, abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe izetifiketi bazasebenza, basebenza ngabo ngoba ekhantrini akulamisebenzi, baphuma bagcina besebenza emazweni. ukufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi dina ma minister ngini ngazi ngisho ukuthi ngazi libafundisa abantu abenu ukusalayo baphuma besebenza emazweni. Okuyinto engacacanga vele engeke uzuyazi ukuthi kwenzakalani. Noma ulalela nje ama-politician bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho eZimbabwe, akuzwakali vele, akulazi, akulayo indlela ukuthi uqonda kuyani. Mina ngowami umbono ngokukhangela kwami, ungathola ama-minister wonke yala ama-business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe. So nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe, kungabi le minister umuntu osebenza ku-government eyenze i-business, kuvalwe nje njengamanye ama-country laphumeleya njengabo America o-South Africa. Umuntu ofuna ukusebenzela i-government asebenzele i-government. Umuntu ofuna ukuba yingusomabhizinisi ebe ngusomabhizinisi, hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzele i-government. Imali yonke eyenzakala eZimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe. And nxa kuqala i-corruption, yibo abaqala i-corruption yesitolo, ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe. Wona la ama-minister akhona. Ngiyabonga.
Njani basakazi be-Studio 7, ngiyabonga leli thuba. Ngizocela ukuthi mbonga ubaba wami ngisaleleyo. Ngithi happy Father's Day baba khona nasenkahle. Ngiphimba. Ngiyabonga baba ngundethe emhlabeni. Ngiyabonga njalo indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami. Ngiyabonga.
Ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu. Namhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyo mbali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Ukuthi kwasuke kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla. Bakubebona izaphu lezitho njengesitha. Basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa yileli lizwe, sokungathi izaphu lezitha wazinalo. Kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke, ikakhulu izipra lezaphu yizo ezazihamba phambili, yizo ezivele zaqalisa umsebenzi, yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary, umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ngithi amabhunu abone ukuthi hhayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho. Izanu yasizonqoba-ke ukhetho, ikuthatha-ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho. Siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka, sebekuvusa, sebekubalisa beqondisa imbali.
Ye, manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu, njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano, Omsika, ababengayiso besigaba seMandebeleni kodwa beyinkokheli. Kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla leMathebelelendi. Kuyini okwakwenzakala kona?
Okwabangela lokho ukuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition. ngithi kumbe alternative party or alternative government. So babedinga indlela yokungcolisa iZAP ukuthi abantu bemashonaland abayibi majority 80% ye population bekuthatha ukuthi ha iZAP ukuthi iphathi yamaNdebele esayivotele. Kwakumele ukuthi iZANU leZAPU zincintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo. So umgabe ikakhulu waze kubona ukuthi indlela angakhulela ngayo iZAPU ngamanga kumbe ipropaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamaNdebele, yiphathi yama-dissident. Kwamsebenzela yena umgabe ngoba kwakumnceda ekhethweni. Kodwa iqiniso akaligqikeleki liyavumbuluka lodwa. Siyabona imbali lokhu iphuma isiya phambili.
Kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla leZAPU livuselele libe likho elalikho khona kudala, lini bandla lelizwe jikelele? Ubona kusenzakala yini khona?
Ye, kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela iZAPU nokakhulu umsebenzi weZAPU balombono onjani. Imbono abanye kuzolombono wokuthi kade vele kuncedane ukuthi kuthiwe iZAPU iphathe elizwe lonke nxa sokwavela kwakubonakala. Kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980. Abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke. Ukuze ukukhangela yona i-politics isitshintshile, sokunabo-MDC, sokunabo-ZANU, sokunabo amaphathi asemaningi, akuseyiZANU leZAPU. So kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke, wakhayela la iZANU ile ndawo zayo, ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona. So ungakukhangela ipolitics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo. IZANU layo ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena zama-MDC. IZAPU layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba, sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuze igxile. Ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona, ekhula isuka khona.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanda Sichiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla leZAPU libe yilo libe yilokhu elaliyikho khona?
Ye, ngike ngaba kuZAPU ngo-2008 kuya ku-2011. Akhona amajaha namantombazana angakhokhela. Okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala, bakhona abadala abanyakade bezele behamba lokwakudabeni, bavume ukuthi hhayi sokuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele. Ikhona ubukhokheli ngambe ukona sikule ubukhokheli kwezaphi ngaze ake ngiqambe amagama, kodwa hhayi babukhona. Kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa, e-America, e-Britain bakudiaspora. So kuyadingakala ukuthi bevele beye kucongress ukuthi iZAPU ye kucongress. Bengaya kucongress bavule sibili ukuthi bekhethane kuhle. Umuntu oyabe ekhethiwe njalo baphana isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela bafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi. Ukwenza ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hayi lo esimkhethile nje sibakhethileyo yibo sibili ingqungquthela ebantwini kade befuna ukukhetha. Kodwa hhayi abantu bakhona, ngiyakwazi i-potential ikhona. Ukudingakala nje ukuthi intsha labaphambili kade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezwela ukuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane bebengathi bafike becabana kodwa.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ayiso Queen Maligwa, ngumnumzana Methusele Moyo. Umnumzana Methusele Moyo-ke wayeyisikhulumeli sebandla leZAPU njalo eyintatheli zindaba. Kusasa-ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yeZAPU. Kusasa sizaxoxa-ke lo nkosikazi Queen Maligwa. Nam nanku samamu
ingoma ke emnandi ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past 7.